Toku isika disendaba ku VOA Ndebele. Vuka njani mthwazi omuhle siyalamukela kumsakazi weStudio 7 namhla ngolwesibili mhla zingamajumi amabili lantathu kuNtulikazi 2019 igama lami nguKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bakhonona ngokwelatshwa kwele China kumsekeli kamongameli uRetired General Constantino Chiwenga.
Phela ngathi abayadinga yona imithi ngaphandle khona ngapho ibuye lapha ingabi ngiyabakhulu kuphela, kodwa wonke umuntu uyabenjani esebuhlungwini umbene edinga ukuthi elatshwe ngemithi ekhona.
Abesifazane bafuna umhlabathi wokwakha izindlu lokunye okungabathuthukisa.
Unxa lingathula ilendi kuphuma ama-stairs, kuba la ma-stairs akuthiwa ngabo omama sithola ngendlela etshiyeneyo, angabo omama enjalo libe leway elifusa ukuthi ngababhadala ngabo.
Lokhu kuphoselwa na-Aqatha kobulawayo ngokwenziwe ngamakhansila afisa ukususa umabhalane esikhundleni okungekho emthethweni.
Babeqale baqamba amanga bathi uSolomon Mguni onguye umeya ustadibiz, kanti yena kakho kustadibiz. So bakwenza lokhu bele nhloso yokuganga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi kuyayangisa ukuthi umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga welatshwa kwele China kungela mithi lokunye okufunakala ezibhedlela eZimbabwe. Abakhulume kumsakazo weStudio 7 bathi kumele uChiwenga elatshwe eZimbabwe njengomuntu wonke. Uhulumende ubike izolo ukuthi uChiwenga useyakwelatshwa kwele China ngodokotela abavela emazweni akuqela ele South Africa, ele India, ele China kanye lele Zimbabwe. Uhulumende kakhulumanga ngokukhathaza uChiwenga oke wabikwa ukuthi waqala ukugula ngesikhathi ususwa esikhundleni owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Omunye wabakhonona ngokwelatshwa kukaChiwenga kwele China lakwamanye amazwe uMnumzana Zophela Ncube.
Kusuka kuphiqe kusikuthi singathembi into abazikhulumayo, ngoba akukadlula abanamabili mdala ethena usengcono etshela umama ade besemhlanganweni wathi usengcono uyarecover khonangale, kodwa sedluliselwa phambili. Umuntu orifeya phela esiya kwesinye isibhedlela usho ukuthi ngabe ekanya eseriyasi kakhulu. So kubesosuka usimangayo sithi yathi manje umuntu ongcono udluliselwa phambili njani. Sesikhangela njalo futhi ukuthi khonoko kuyakhathaza ukuthi ezibhedlela kuthiwa izinto zi-right, kodwa-ke manje ukuthi nxa umuntu egulu uyathwalwa esiya ngaphandle kuyawusho ukuthi vele akumanga kuhle la, uthiethi kuthiyene abawukhulumayo lokwenzakalayo.
Wena ufisa ukuthi ngabayenzani mfowethu?
Phela ngathi abayadinga yona imithi ngaphandle khona ngapho ibuye lapha ingabi ngiyabakhulu kuphela, kodwa-ke wonke umuntu uyabenjani esebuhlungwini umbene edinga ukuthi elatshwe ngemithi ekhona. Ngoba lapha anti ngizwile amadokotela ayaqanjwa phela kuthiwa amanye ngawakhona apha, amanye ngawe eSouth, amanye ngawakhona ale China, abuya elatshelwe khonapha. Ngoba phela ukuphuma siyakhona-ke izinto eke ezigadwayo avele ukuthi imali ezachithwa lapha iyabe iningi kakhulu.
Umtshele sibili uhulumende ukuthi kumele yenzeni ngendaba ezinje.
Ya, engitsho mna ayikho khonoko ukuthi ngabona baqinisa khonoko ukuthi kabadinga imithi ibe yiyo ebuyayo ekhaya. Kuba abantu belatshelwe ekhaya, ngoba kathesi imali yona leyo ekuthwalwa ngendegu siyakhonale imali eningi kakhulu ukuthi nxa ithenga imithi iyathenga imithi eminingi kakhulu ukuthi ichithekele umuntu oyedwa kuphela. Abaningi ngapha bethwele nzima, uyahamba esibhedlela ufike uthoka kulaa mithi subuyela unjalo ekhaya kakula icebo elenziwayo. Kathi-ke icebo belingaba lihle ukuthi kuthenga imithi ibe khona ekhaya.
Lo ngumnumzana Zophela Ncube ohlala esilobela. Omunye njalo okhonona ngalokhu ngumnumzana Thembelani Moyo.
Kuhle ethwalelwe kwele China, kodwa kithi thina abantu ngibona ngani kusikisela emuva, ngoba engumuntu okhokhelela ilizwe. Ukugula kwenza umuntu engabi active engqondweni, ekucabangeni. Njalo lesikhathi asesigulile sesiside kakhulu u-Vice President. Okokuthi ngalilizwe lobukhokheli obukhululekileyo kakhulu ngase kike kwathathwa inyathelo okokuthi mhlawumbe yena lo omunye omsekelayo kube nguye olandela upresident uMnangagwa. Kodwa-ke ngendlela yokuthi akula nkululeko ekhona elizweni leZimbabwe kwenza ukuthi kube kulepho kuthiwa uChiwenga abe engathiwa umuntu osemsebenzini ukathi yena engazwa kuhle engaphathekanga. So kuyalibuyisela kakhulu ilizwe emuva khonokho.
Wena ungagula kuyini ojalo ukuthi ukwenze? Uyenelisa yini ukubhadala khonokho okufunakala ezibhedlela into ezinjalo?
Ngendleko ezifunwa ezibhedlela asithi njengokuthi izibhedlela zenezo ezingaphandle kwelizwe kuba nzima ukuthi wenelise ukubhadala ngoba imali ezifunakalapho zimali eziqatha kakhulu. Ungathiwa kunanzelela yikho okutshengisa khona mhlophe ukuthi amadodala agcina esebenzisa imali ezisuka kuma-coffers elizwe ngoba akekho umuntu ongenelisa ukuthi ngendlela asebhode ngayo esuka kwele-South Africa esiya kwele-China zindleko ezinkulu kakhulu zonke zenezo. Okokuthi ngayo imali zenezo ngabe zimali ezisetshenziswa ukuthi abantu bencediseke elizweni.
Lo ngumnumzana Thembelani Ncube ohlala elubhane esabelweni seMatorial North. Umnumzana Energy Mutoti, umsekeli wesikhulumeli sikahulumende, utshele uBlessing Zulu weStudio 7 ukuthi uhulumende wethule umbiko wokwelatshwa kukaChiwenga kwele China ngoba bese kumemetheka amanga ngokugula kwakhe. Uthi okwamanje bekuqondile ukuthi aye khona ngale kwele China.
Asifuni ukwenza kokucabangela, sifuna abezindaba bethule indaba ezimqotho ngokwenzakalayo. Yiso isizathu esenze unobhala obona ngokwethulwa kwembiko e-ofisini kamongameli ekubone kufanele ukuthi ethule isaziso kuZulu esokuthi umsekeli kamongameli uChiwenga obese South Africa eselatshwa useza kusiwa kwele China ukuya kwelatshwa khona. Leli linyathelo elibukekayo lithethwe yile ihofisi ukuze umuntu wonke abekwazi okwenzakala kumsekeli kamongameli.
Lo ngumnumzana Energy Mutoti okhulume lo msakazo weStudio 7. Abesifazana abahlala eGwanda bathi bafuna ukuba lomhlabathi edolobheni leli wokwakha izindlu. Bethule lokhu emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women's Coalition of Zimbabwe ongenwe ngumeya wedolobho leGwanda. U-Albert Ncube usethulela lolo daba.
Iningi labomama elingene lomhlangano likhale ngokusilela kwamanzi, ukudubuka kwempompo ezihambisa ingcekeza kanye nokusilela kwezindlu kuleli dolobho. Omama laba bathi yibo abathola amagabha avuzayo lapho umasipala esehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe ngemfanelo. Unkosazana Duduzile Masilela, omunye wabangene lomhlangano, uthi njengabomama bathola nzima ukuthola izitanda zokwakhela izindlu.
Nxa lingathola ilendi kuphuma ama-stairs, kube la ma-stairs akuthiwa ngabo mama. Omama sithola ngendlela etshiyeneyo. Angabo mama enjalo libe le way elifunisa ukuthi ngababhadala ngabo. Kuthiwe na ngabo mama specifically. Omama laba baphiwe first preference nge-affordable price. Nalo i-price yabifanela but kube nama-terms of payment so that babonelise ukuthi bathole i-decent accommodation.
Omunye wethule isikhalazo sakhe kumeya weGwanda nguNkosazana Zanele Nyathi ohlala endlini kamasipala. Ukhala ngendlela aphathwa ngayo.
Asikaze sibone bakhangele ukuthi indlu iyavuza, indlu injani, ihleli kahle. Bagonda kwaphele kubhodeni bathekha kwaphela. Kodwa imali yami irenti babe bebezoyikholekta nxa ngayibhadalanga bayavala indlu. Kuthiwani ngokunethela okukhona ngesiesperiensa njengabomama ewadini.
UNkosazana Nomsa Vela olilunga le-Women's Coalition of Zimbabwe ukhuthaze omama ukuthi bamele amalungelo abo bengelakwesaba.
Singabomama ababrave nje sisebenze ngendlela libe azi amalungelo enu. Si-organization e-advocator for ama-rights abomama nje. So yikho siyenze lo mhlangano ukuthi sibone ukuthi okusigwenxayo kuyalunga yini, and I hope for a change enkulu ngoba vele injongo yethu ukuthi ikuthi sibe nempumela enhle.
Umeya weGwanda umnumzana Justin Majale uveze ukuba umasipala wakhe uzimisele ukuthuthukisa impilo yabomama.
Indaba yabomama vele ikhona esemthethweni. Athi amomama labantu especially group bakhe uthi baba disadvantaged angathi the first council to have gender policy under the Ministry of Local Government. Kudala bona amamogeji abhadalwa over a period of 25 years because the economy was stable, even though the savings made are everything. Parates ngathi disadvantaged bitana bitana.
Ngodaba olusegudwini olokuthilelwa kwamanzi, uMajalo ubike ukuthi itanka lamanzi elesipisikopu eselile minyaka elithumi lisakhiwa lizaqala ukusebenza lapho udubo lokuthilelwa kwagesi lungedlula.
Itanka lelana yeliqiniso i-lasting solution to water problems eGwanda and seliphelile. Umnyama yokuthi sithese sifuna ukwenza water flushing imele ligeziswe. Amagesi abeseqalisa ukuhamba. Amagesi eseqalisa ukuhamba, amanzi aseqalisa ukufika. Impompi yakhona sikhona, simiswe ikhona ukuphela kwamanzi. But ukuhle ngentanga leliyana, singalipompa ligcwale, amagesi ahambe. Liya supply iGwanda for 2 weeks, idolobho lonke lithola amanzi. The highest point eGwanda, amanzi ayehla khona ne-gradient for a radius of 45 kilometers.
Umeya ukhuthaze izakhamizi ukuthi zibhadale imithelo kamasipala ukuze laye enelise ukuqhuba inhlelo zakhe ngemfanelo. Lo mhlangano oqoqwe ngabe Women's Coalition of Zimbabwe uqhutshelwe Apex Lodge njalo ungenwe ngabomama kuphela ule njongo yokuhlanganisa umama lomeya ukuze bethule indubo ababhekane lazo okumele sixazululwe ngumasipala. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ngube.
Yes, ke sibone ke okwethulwe ngamaphephandaba lokunye okutshiyeneyo kwele Zimbabwe. Iphephandaba le Herald libika ukuthi kufuneka izigidi posi ezingamachukhulu ayisitshiyagalombili zokuvuselela owabhidliswa isiphepho se-cyclone Idai. Amaphephandaba ambalwa abika ukuthi uMnumzana Ziyambi Ziyambi umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho usesibhedlela akwaziwa ukuthi uhlutshwa yini. Izelamani ezimbili uSidney lo-Edmore Watswaira kubikwa ukuthi batshaywa babulawa ngabantu kwele-South Africa izidumbu zabo zalahlelwa epulazini. Ababili laba akade sebelamabhizimusi kuthiwa bake benza ukungethembeki bengakavuli amabhizimusi. Lokhu kubikwa iphephandaba le-Chronic. Kuthi-ke ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa libika ukuthi umnumzana Vincent Tswangirai usekhethiwe izakhamuzi ze-Glenview ukuthi ancintise kukhetho lwe-by-election oluzakwenziwa ngoNcwabakazi. Udade wabo uMoyi unkosikazi Mbai Tswangirai Java nguye owayemele uZulu endaweni leyi engakabhubhi lonyaka. Le Studio 7 nesakaze eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington. So isikhathi senu khona manje ulisiza ukuthi lithini ngokutshiyeneyo. Nanko okunye sikuthunyezelwe ngabantu kuWhatsApp.
Ngivuka njani basakazi beStudio 7 lani lonke bantu bakaNkulunkulu. Kambe lokho sokusenzakala liyakubona zihlobo zami. Kambe shuwa ilokhu zamafutha ezimota ngakhwela ngeviki ngeviki. Kambe khonokho kusisanga izimota kazisagadeki. Thina besigada nge-$4 kuyedorobheni kodwa namhlanje sigada nge-$20. Asikwazi njengoba namhla ekhwelile njalo kumbe sesiya ku-$25 asisakwazi. Kambe lokhu shuwa kusisanga. Unkulunkulu kakangenele shu sesilikhumbula ixhegu lenkosi lakhona nje sasitshisi izitina ngotshani njengabantwana baka-Israyeli wayengcono kakhulu ngoba izinto zazingakhweli insuku zonke. Besithi mhlawumbe lubaba uza njengoba setshintshini engxeke kuza kuba ngcono manje sizinto lokhu ezisiba wesi yena ethule futhi ethe zwi kakhulumi phonguthula zwi kambe kusisa ngapi khonoko siyanxusa umoya kaNkuluNkulunkulu engathi ungangenela ukuze izinto zitshintshe bakithi awu Jesu sizwele isihawu singabantu bakho akukho omunye singakhala kuye ngaphandle kwakho Jesu othandekayo awu zihlobo zami kambe liyakubona lokho ah asazi sithembele kuye umdali ngoba sesehlulekile ngiyabonga thokozani chaba
hayi linjani balaleli abathandekayo eyi laba ezimbabwe laba kusithwele nzima la sokuswelekala lo nkulunkulu nje ukuthi angenele ngoba izinto azisabambeki azisabambeki imota ziyadura ukudla ezitoro kuyadula impuphu iyadula yonke into iyadula so hayi lapha hayi hayiayi akusela nto enhle la ukuthi kumbela abantu bathini nampo lawa amadoda la ukuthi akhulumisane sibone nje kupho kuvikela abantu nje akazweli bantu amadoda ankhona ukuthi aluba bayahlangana bakhulume ukuze abantu bayithule abantu umthwalo lo wabalawo lo sesiphonge ukukhuleka nje ukuthi uNkulunkulu aluba uyangenela nxa uNkulunkulu engangenela nje kubonakala ukuthi kungenzakalani ngoba heyi iZimbabwe kusesezimbabwe lana esiyaziyo kathi esiZimbabwe vele singamararararararara asisakwazi ukuthi okuyikho kuphi hayi kulungile balaleli bathandekayo mina ngumoya wemawane
ya i-MDC yi-byproduct yezandu ngoba ungakhumbula kahle istrategy abasisebenzisayo vele siyafana lesezandu isikhathi uTsvangirai esaphila indlela ayisebenza ngakhona ivele yayikhomba lokuthi umndebele bafuna ukumbeka abe yideputy emuva le nanku sekungene lokhu mfana still basikhipha lo mama bafakana bona bot okusho ukuthi every time nje uma kukhona umbuso wakhona ishona kumele ihlale lida indebele elilandela le ekugcineni ukuthi kube yilo limobilize abantu babavotele baya la bantu bakithi bayiziphukuphuku bavuma la bantu babasebenzisa ezi-toilet paper uflash etoilet yabona so abantu bakithi abazama ukuhlakanipha mpela kudlalwa ngabo lapho ishona ngeke latshintshe liyafa lishona and uma bengazange bayiqaphele bahlala bengumsilanthile beze bekufa
okwamanje wothi sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abasebenzela inhlanganiso ezijiyeneyo bathi sokugcwele isiphepheli kwele Uganda ezivela elizweni le-Democratic Republic of Congo kuthi-ke kwele melika kulabantu abathi-ke umongameli Donald Trump ukhuluma okuningi abangani abakuzwisisi kodwa-ke bathi kungazani-ke kuningi aza kwethula ngesikhathi esilandelayo kuze kuthi-ke abanye abantu sebebika njalo ukuthi kulo hhayi leke sizayeka singasayibali kangako siyabonga ye njengokulithembisa kwami-ke izolo zulukandaba siyaqhubeka ngodaba lokwenzakala edolobheni lakobulawayo sibonile ukuthi lamdla-ke bekulomhlangano omkhulu okade uqoqwe izakhamizi zakobulawayo zakhuluma sibili zathi kumele ukuthi amakhansela lawa angani kawazwanani lezakhamizi kumbe angani bayaxokozela besuke ezikhundleni zabo namhla-ke le nhlahla ngoba ngilo mnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla lemtokazi republic party baba moyo siyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga mfowethu labalaleli linjani lonke
hayi siphile kahle akusitshela ukuthi wena ulubona njani udaba lolo
hawu siyabonga kakhulu okokuqala sinanzelela ukuthi sokulokuganga okuthile laphana ku-City Council yakobulawayo ngenxa yama-councillors lawa singathi avela ebandleni le-MDC ekhokhelwa nguNelson Chamisa sinanzelela ukuthi kumalanga adlulileyo mhlawumbe abohlangothi singathi abangafika fayifika phose bonke bengabe esishoneni bakwenzile ukuthi bathi sebesiyasuspenda uChristopher Dube njengo-town creator thina njengebandla le-MRP labahlali bakobulawayo okungani kuyasibhida yi-procedure abayithetheyo esicabanga ukuthi into leyana iyenzakale unprocedural njalo sinanzelela lokuthi babeqale baqamba amanga bathi uSolomon Mguni onguye umeya ustudy leave kanti yena kakho ku-study leave so bakwenza lokhu bele nhloso yokuganga njalo bekwenza kungabantu bolimi lesishonene esingathi ngathi ukhangele i-tribalism
singathi-ke ukuganga okujoyo moya khonapho kuyini
yebo nxa sikhangela kuyadanisa babadube sithole amanye ama-audio lezi-statement ebeziphuma lapha emanyeziphepheni ukuthi indaba liyana ikhanya kayiqalele ukuthini uTown Clerk ukorrupt, but iqalela ekuthini amadoda la agoqela uKambarani ayefuna ukuzinika ama-stand kwenye indawo. UDube njengo-Town Clerk wasebakhuza esithi hayi, le nto akumelanga yenzakale ngayona leyo ndlela. Kufanele ukuthi nxa izoyenzakala into elifuna ukuthi liyenze, kumele kulandelwe i-procedure yokuthi kathi amathenda anikwa njani. So ngaso siqathanisa lalokhu ababekwenza uDube lalokhu esikuzwayo, so ukhanya ukuthi indaba ayikho ekuthini uDube ube wrong lanxa mhlawumbe engaba wrong, kodwa indaba isekuthini laba bantu bebesilwa loDube ngenxa yokuthi kuloku gangu abade befuna ukukwenza, mhlawumbe wabakhuza wangatshengisa ukuthi uzabasapota, basebesithi hayi ngcono sikhe simsuspende ngamacala lala. So yikho ngithi mina kungani kuloku ganga okukhulu okwenziwa ngamadoda la kakhulu awesishonene.
Kulungiswa njani ke baba Moyo konke lokho?
Okokuqala, siyananzelela ukuthi abantu bakithi vele benza iphutha ngokuvotela amalunga ebandla lephathi ekhokhelwa nguNelson Chamisa, ngoba okokuqala abantu labana bonke esikunanzelelayo ukuthi okokuqala ibandla likaChamisa lilogwalo okuthiwa yi-Code Triple X elikhuluma ngokuthathwa kukabulawayo ukuthi abayihole bona bese bezenzela umathanda. So esikunanzelelayo ukuthi phakathi kwengxabangxoza le khona, sicabanga ukuthi thina ngesingathi into abayenzileyo vele lokugaa eza qina idonsele ukuthi basuspende mhlawumbe kugcine sokufakwe i-commission yi-government. Kodwa-ke thina esikuthoyo ukuthi nxa kungaba le commission, akube ngabantu abesingasuye sibanikwe libandla leZANU PF, ngoba siyazi ukuthi layo iyiphathe egangileyo abaqhubekisela phambili labo ugwalo lwabo lwe-grand plan. Kumele ukuthi i-commission leyi ikhethwe ngabantu bakobulawayo, bekhethe abantu ababaziyo ukuthi hhayi obani bake baba ngabosodolobho mhlawumbe bake baba ngamakhansila, ukuze sifake abantu abacompetent abangasoze bawisele ubulawayo egodini njengalokhu ikhansili ye-MDC elizama ukukwenza.
Isikhathi sethu sesidliwa ngumangoye, vala khonapho baba Moyo.
Hayi, siyabonga. Ngithanda ukuthi ngithi hayi kubalaleli lobulawayo wonke jikelele, asizilungiseleni ubulawayo wethu, akula muntu ozosilungisela. Ngabantu bokuza laba baze ukuzetshontsha lokuzosukumeza njengabahlali bakobulawayo. Ngalawo mazwi sizama ukuthi kusithengisele lokuthi kuvota kwabantu abakwenzela siye kabavotanga kahle kwisikhathi esizayo, kabavoti kahle, bavotele abantu abazobamela ngeqiniso, hhayi amasela lesikhathi.
Ngithathe leli thuba ukuthi mbonge ubaba uMqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party khona ngale kule South Africa. Sibonge kakhulu ubaba Moyo, ungadinwa lakusasa.
Ngiyabonga kakhulu lamfowethu eDube ba.
Ye Moyo. Ye, sizaqhubeka ngodaba lolu kusasa ukuthi lizwe ukuthi abantu bathini kobulawayo. Silethemba lokuthi sizathola abantu bebandla le-MTC besidinga ke ubaba onguyo isikhulumeli sebandla leli, uMnumzana Daniel Molokele. Sibona zani sabe silaye size ukuthi bona bathini kanti ngodaba lolu ole council yakobulawayo.
Ubani ongathinta thina sishunge bhola webafana, ubani ongathinta thina.
Wesinye isikhathi umunye uJohnny Clerk ubezitshayela umculo eyedwa, wethula amadlalade ambalwa aguqela elithi New World Survivor alethula ngomnyaka ka-2002, lalandelwa ngelinye elithi A South African Story alethula ngomnyaka olandelayo. Uhlabele emicimbini emikhulu enjenge-International Jazz Festival, iTribeca Film Festival kwelamelika, kuthi-ke kuzwekazi le-Europe ucule okumangalisayo emicimbini eminingi enjengalowo obizwa ngokuthi Live at Sunset. Kwele South Africa ubengakhuthi ukucula emcimbini wokulimukisa uZulu ngegciwane lengculaza, Nelson Mandela 4664 AIDS Awareness Concert. Wake wacula kwele Zimbabwe lamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika lapho athakazelelwa khona ngoZulu. Kulezinye ingoma ezinjengethi Impi ekhuluma ngamabutho akwaZulu, enye njalo ethi Great Heart Lady the Crossing ayiculela omunye walabo ayihlabela labo njalo egida laye uDudu Ndlovu odabuka eZimbabwe.
Emoliva
ezinye zibalisa ethi I Call Your Name, African Sky Blue, Take My Heart Away, December African Rain, Kilimanjaro Leti Fever. Zinenga kakhulu ingoma zakhe lingaphuma silokhu sikhuluma ngazo. Kodwa akumelanga silibale indlikizani ethi Was a Friday.
A Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilanga lingomile wena. We baba, kunzima kulomhlaba.
Wavalelisa abantu ngokucula kwele Mauritius kulokhu akubiza ngokuthi i-Final Journey Tour. Ngokutsho kwakhe uJohn Clerk ukuthi wayefisa ukuthi abamhlophe labansundu bamanyane.
I was always a bridge for white people into the possibility of connecting with, you know, another culture in not in an academic way but in a sensuous engagement.
Ngangilibholoho phakathi kwabansundu labamnyama ukwenzela ukuthi kube lokuzwisisana kwezamasiko lokunye okujiyeneyo. Ngangifisa ukuthi lokhu kungabi nje ngokwezemfundo kodwa kube ngolokho okuzwanana kwabantu abaphila endaweni efanayo
and mode of sharing and joy and just getting that connection.
Friday, my sweetie. Was a Friday, ilamba lingomile wena. We baba, kunzima kulomhlaba.
Omunye wakhe uSipho Mchunu uthi wafunda okunengi kuJohn Clerk.
You know, I never been to the school. I can't read and write. So he make me understand the white people, a little bit of the culture. You see, he helped me a lot with that, all those things.
Kangizange ngiye esikolo, kodwa kunengi engakufunda kuye. Loba nje abanye abantu besithi, yimi engafundisa uJohn Clerk ngempilo yethu abantu abansundu. Ngafunda kakhulu kuye okujiyeneyo. Wangifundisa ukuthi ngazi ngempilo yabamhlophe.
He teach me. So in Zulu we call that izandla ziyageza, the hands he wash his knowledge.
Abadala bathi isitsha esidle kasidleli. Lala ngokuthula Johnny Clerk. Sicoxa ke ngomculi uJohn Clerk umoyiphela ngasekho lapha emhlabeni kodwa siyawazi ukuthi unina wazalwa khona ngale kwele Zimbabwe. Yes, bona ukuthi abantu bathini khonapha ke kumakhala ekhukhwini abasibukeleyo. Siyabona ke untombi yakwanyathi umamdluli uthi dubele njani. Ngilalele ngiseHaberoon ngidabele indaba yezindlu ngathaba nxa kungenziwa elubhane. Ngiyabonga. Kuzobuya njalo ukukhuluza esidincube ukuthi lo umbuso esikuwe owezanu PF mina ngiwufanisa nenhlathu ingabamba inyamazana awuxakululeki kalula ngoba layo iyabe isenza lokhu evele ikwazi. Wena umuntu uyabe usizwa ubuhlungu ngenyamazana yakho, yona inhlathu iyabe ijabulela ukudla eza kuthola. UMandla Gama uthi amadoda lawa angazani ayenza ongakhanyiyo iBulawayo City Council kaqedakali lokuthi angabantu abanjani. Cornelius Ntompetsi Mahwa uthi nimqotholele ukhuluma-ke ngalokho kwethulwe umqondisi Moyo we-MRP. Kuzobuya-ke u-Aaron Dube uthi Dube elimthende livuka njani. Hhayi mina-ke uDube umthembo sithembayo unyaphela kakhulu. Kunabanye sibili abantu abaningi abakhona khonapha-ke ncedisa indebele futhi liyaphila malumami Dube. Hayi, siyaphila kakhulu ke mfowethu. Kuzobuya ke abanye sibili abaningi abangene emsakazweni la kufacebook esibathi ke siyabonga ngelisenzela khona. Kodwa ke isikhathi ngiyabona ukuthi kungani sesidliwa ngumangoye, so kumele ukuthi ke siqeda uhlelo. Singakehlukani ke wothi sikhangele indaba ebezigokela namhlanje. Abantu bakhonona ngokwelatshwa kwele China kumseli kamongameli uretired General Constantino Chiwenga. Abasefazana bafuna umhlabathi wokwakha izindlu lokunye ongabathuthukisa. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje olivalisayo ngumtembo sithembayo uKip Stube. Itshona kahle.